kunezinto ezimbili engizokuqala ngicacisele. Okokuqala ikuthi i-courtroom yangikhona incinyani, ikwana abantu abangu-20. So iningi abantu bame kufoya noma evrandini. Yikho ke amalunga ethu, ama-senators, asike ngu-half-past 3, sebeze submitter, amaphepha awesayiniwe, basebe sithi mananini phandle. Sithe sesithi yangena kwa-2:00 sechayile. Thina hayi phela, i-wall encinyani, kambe singakwana sonke na, njengoba u-half-past 3, 2:00 besilapha, ngabantu bathi hayi, asisalithathi. So imini isenator ethu yonke ethe sebeyivalile sahamba sayadinga ogqwetha ukuthi babatshele ukuthi iholi yabo le incinyane abantu abaphandle they are already within the premises lokhu ebeku-premises ye-court.
Abanye bathi njengoba i-nomination court isilensuku ivulile alubana lihambisile amabizo abantu benu alubana kubanga lengxaki zonke lezi bathu kugogodlela amabizo abazancintisa ebelikwenzile kungapha kube lomthelela wona lo ukuthi selilenkinga zokubhalisa abantu lithini ngalokho.
Iqiniso kalivikwa njengebandla elihle sifunda ngokwenza. Iqiniso kalivikwa ngabe lokhu kwenziwe kudala kodwa ke njengoba lathi siyicathula akusesabisi siza sesifundile sesizalandela kuhle ethe sizama ukuvikela amasela nalabo abathusela abantu. Sesivumbulule imfumba enzima eyenziwa ngabanye abantu kakhulu ama-candidates lawo aluzayo sebekhophe isimbu yethu le-signature bafaka abantu from ward 1 to 29 befuna ukuthi kube lama-double candidate. Into ebeyenze ekuseni kade sesibonile sesithatha uloya sayaripota emapholiseni abantu laba abantu babotshwe bangoba bafuda i-signature yama abantu abaphethwe libandla abantu basayine njalo batshontsha lesimbu yethu. So uloya wethu sehanse ku-central ukuthi ehambe ku-city council ngibona ngale ehambe lama-signature abantu abasayinayo abethu nalabo abantu abasanyela abantu ngoba kukhanya ngani into abayivumayo khona baphiwa abantu abasayinayo kodwa khona ngale sebevuma abanye abantu abavele esiqhubini babuye bathi bavele i-CCC.
Ngokunye ebelizama ukukwenqabela lokhu ngokungavezi ama-candidates phambilini kwenzakale njani kahle kahle?
Abantu abane-connection le-system, i-corrupt system. Thina singabantu bethu abasayinayo ababili sesibona ku-ward 2 le-ward 1 sokulabanye abantu abafakiwe ukuqala kulathi abanesimbu lefanana lathi le-signature ezimbili ezifojiweyo yikho sesikuvumbulule lokho sesihambe emthethweni kuloya sehambe wayakini yikho ethezama ukukunqabela. Siyabonga ukuthi kubambe kungaka-announcwa.